Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabe-TCC bentatheli zindaba eMedia Center lamhla wokuveza ukuba njengebandla bami ngaphi ngalomthetho osalolongwa owe-Electoral Amendment Bill. Ekhuluma kulomhlangano omela ibhinga edalela ePhalamende engowebandla le-TCC, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi bafisa ukuba kuguqulwe okuthile kule ibhili.
Sifuna i-voters roll ibe i-voters roll yokuthi oyifunayo ekwanisa ukuyithola. Sifuna i-voters roll ibe i-voters roll yokuthi umuntu uyakwanisa ukuthetha ubungulo okuthiwa yiku-analyze. I-voters roll siyabesifuna ukuthi singakayi kuma-elections ukhetho, i-voters roll kukwaniseke ukuthi khona kube le-audit firm. Ama-audit firms angayi-audita ukuthi kubonakale ukuthi akulazifoko yini phakathina kwe-voters roll yona leyo. Singasuka khonapho-ke sikhangelele njalo ukuthi khona ama-ballot papers kufuze kube nesivunyelwano ukuthi ngubani ozadinda ama-ballot papers. Nxa angadindwa, adindwa njani? Ngubani oba phezulu, mbani oba phansi? Njalo nxa esesiyagcinwa, esehamba, esiya lapho ahamba khona, wonke umuntu kabe kwazi ukuthi ahamba njani.
Ulandisa ngokunye abafisa kungene kuleli bhili uSibanda ogoqela ukuvunyelwa ukuvota kwabahlala kwamanye amazwe lapho bevotela umongameli kanye labasemajele.
Yibo embathileyo ukuthi kufuze ukuthi bevunyelwe ukuthi bevotele umongameli noma bengasoze bevotele ukhansela noma bengasoze bevotele umemba wephalamende. Njalo sikhangelele ukuthi abasakhulayo abanele izeki kayanelisanga ukubafinyelela lapho abahlezi khona. Ibisithi kabahambe begade bebhalisa ukuvota kwenye indawo. Sina sithi abantu laba kabalayo leyo mali yokuthi bayenze njalo. Kungakafiki i-election ngakuvunyelwane ukuthi kube le-voter registration slip eyakwenza ukuthi khona izekhi ihambe ebantwini iye babhalise ukuvota. Kanti besokusuka lezibotshwa ezokuthi zibe nesikhathi eside ziphakathela kwejele kumbe zizafika isikhathi eside. Abantu abanjalo kufuze ukuthi bencediswe ukuthi nabo bethole ithuba lokuthi bevotele abakhokheli babo.
UMnumzana Munashe Mthuza, isiphathamandla seZANU-PF, uthi baleqiniso lokuba uzolungisiswa ngendlela lomthetho.
Ma sisiya ukhetho luka-2023, asenzeni konke ngokuthula, ngothando njengabantwana abeZimbabwe. Abantu abayenze izinto ngendlela etshengisa ukuthula, ngendlela etshengisa ukuthi hayi ilizwe lethu leli aliye phambili. Sichiye ize, sichiye laba abasenga lezimithiyo, sichiye laba abathanda ukuqamba amanga njalo abathi bona akula sithwala esizadliwa eZimbabwe ngoba bazafaka i-chere-chere.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Chemisani Ntungakwa uthi amabandla aphikisayo ezombusazwe ehlala ekhala ngenguquko le.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezintsha lezi ezikhulunywayo. Udaba le-voters roll, udaba le-electronic voters roll. Into mina kuphela enzisa ubuhlungu njengesizalwane seZimbabwe ukuthi akusela sikhathi singakayovota lapho ngingakwazi nje ukuthi kuyanjani. Kodwa ngibona mina izanu isebenzisa esengathi yi-system kumbeni esengathi yi-public service system ozeki bonaba omiso gomafeli ama-ofisi alelungile okulungisa lokho.
Abe-TCC bathi balethemba lokuba kuzokwemukeleka lokho abafisa ukuthi kuguqulwe kuleli bhili ukwenzela ukuthi kube ngumthetho owenza abaqhuba ukhetho baluqhube ngendlela ukuze le mpumela yalo yamukeleke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi isigama.